Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 19 kuNhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kungani ukuthi ama-political parties banibe i-voters roll in electronic form? Kubazela ukuthi bahambe bayeverify ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters roll.
Abebandla le-MDCT bathi izekhi kumele itshengise amabandla ezombusazwe uluhlu lwe-voters roll kungakayiwa kukhetho. Iningi labantu beZimbabwe likhuthaza uhulumende ukuthi abe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obedumile uComrade Chings yena obhubhe ngolwesihlanu. Abenhlanganiso yabelapha abavela eMelika eLove Without Reason basekwethekeleleni eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe olunsuku eziyisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT lithi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele ivumele amabandla ezombusazwe wonke ukuthi ahlole ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abasakhulayo bakobulawayo bebebutheni okwakuqala enkundleni ye-White City phansi komanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo owenera bekhuthazana ngokuyabhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo kuthi labo abangela zithupha babone inhlanganiso ezimela abasakhulayo babancedise bathathe izithupha. Ekhuluma emhlanganweni lo, uNkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli webandla le-MDCT, uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota balubheke ngeso lokhozi ukuze wonke umuntu abhalise ukuvota.
Kumele ukuthi ama-political parties banibe i-voters roll in electronic form. Kubazela ukuthi bahambe bayeverifya ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters roll. Nxa sonke singama-political parties sesi-satisfied ukuthi yebo ye siyavuma thina ukuthi abantu bethu abaningi baku-voters roll, then ama-contesting political parties sokumele batshele izeki, babeyibo abatshele izeki ukuthi hhayi i-voters roll leyi siyavumelana ngayo yiyo sokumele ukuthi isetshenziswe kuma-elections.
Uma lolu hlelo lungatholakala lulobugwelegwele lobuqili ikakhulu kungwalo labalelungelo lokuvota i-voters roll lulakho ukungaqhutshwa lolu khetho. Unobhala jikelele we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, uNkosazana Rita Ndlovu, laye ugcizelelwe amazwi kamakhuphe.
Into eqakathekileyo ukuthi sikhulume ngokuthi siyavumelana ukuthi asisebenzeni ndawonye ekukhipheni umgabi. Ekugcineni lowo esimbona enguye efanele ukuthi alide ithimu yeZimbabwe ezakhipha umgabi, sizamvumelana sonke.
Osakhulayo wenhlanganiso ye-Concerned Citizen Support Network of Zimbabwe, uNkosazana Thabisile Ncube, uthi basebenzelana lamabandla wonke ezombusazwe ukuncedisa bonke abasakhulayo abangela zithupha kunye lezithupha zokuzalwa ukuthi bathole izithupha benelise ukubhalisa ukuvota.
Selinxuse ke thithi ongela ID kodwa who is eligible to vote. Abangela ama-ID bonke and nifuna ukuvota ngoba kufanele nivota ngithi ngoyona ID awukhona ukuvota ngithi thina sithi hayibo sisebenzisana ne-MDC, sisebenzisana ne-Transform Zimbabwe, sisebenzisana namanye ama-political parties wonke who are under NERA, sithathisa ama-ID ukuze liyovota free of charge, asibhadalisi.
umanyano wenera usungule umkhankaso kobulawayo wokukhuthaza abasakhulayo ukuba bayebhalisa njalo bavote ngo-2018. Okwamanje akula muntu weZimbabwe osebhalise ukuvota, kuthi inhlanganiso yeZEC isibhalelane isivumelwano lenkampani yeChina ukuba ngoncwabakazi. Babe sebelemitshina yangalezi nsuku e-BVR, noma nje amabandla aphikisayo athi kabasuthiseke ngokusebenza kweZEC kunye loluhlu lwezinto ezifunekayo andubana wenelise ukubhalisa ezifana lencwadi yekheli yalapho ohlala khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Iningi selikhuthaze uhulumende ukuthi abe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obelodumo ecula ingoma zokulwela uzibuse njalo owayekuviyo lezandla umnumzana Dickson Chingaira obesaziwa kakhulu ngegama lokuthi ngucomrade Chinks. UChinks ubhubhe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo. Impela sonto iphele abantu besiya emzini wakhe ukuyakhalela imuli yakhe. Iziphathamandla zikahulumende kanye lezebandla lezanu-PF labenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bebekhona esililweni lesi. Abanye babaculi abakhalele uChinks. Imuli kaChinks ngomnumzana Oliver Mtukudzi, uSulumani Chimbetu labanye acula labo beseMozambique. Lalapo esephindele ekhaya. Asebenza labo emsakazweni weZBC labo bebekhona. Abasemazweni bona bebethumela amazwi enduduzo enkundleni zebulenjini. Abenhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla aphikisayo sebesole ikomishini yabona ngokuqutshwa kokhetho. IZimbabwe Electoral Commission phezu komlayo esiwethulile obamba abantu ikakhulu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi nxa besiyabhalisa ukuvota kumele bahambe lo bufakazi obuveza ukuthi ngempela bahlala kulelo dolobho. Ubufakazi lobu buvame ukuba incwadi yempatalo yefoni, amagetsi lokunye. Kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Election Support Network iZESNI ithi udubo ikuthi abantu abaningi abahlala emadolobheni ngamaloja njalo gabalazo incwadi ezifakaza ukuthi bahlala ngaphi. Ngokunjalo iZesni ithi abantu abanengi kabasoze benelise ukubhalisa ukuvota. Le yimbono esekelwe ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Njalo njengebandla leMDC likhokhela ngobaba uTsvangirai sikhangela indlela abantu abahlala ngazo, iningi labatana baseZimbabwe labanazindlu zokuhlala bayalotsha. Njalo siyazi ukuthi uhulumende wezani wadiliza izindlu zabantu, so iningi labantu belikabandawo zokuhlala. So okuqakathekileyo ukuthi umuntu azakale ukuthi isizalwana saseZimbabwe isithupha, hatshi ukuthi uhlala nxa umuntu elithupha kabe elithupha zakavoti. Ngoba iningi labo ikakhulu singakhangela futhi nxa kuwukuthi uyalotsha endlini yomuntu ongasapoti bandla olisapotayo, asozafa ukubhalela leyo ncwadi ukuthi uhambe uyebatshengisa ubufakazi ukuthi uhlala ngabo. Ubufakazi okumele busebenziswe yiZEC ubufakazi besithupha, ngoba isithupha basitheke uhulumende. Uhulumende yamazi lowo muntu ukuthi ilona yile inamba zakhe lezo zesithupha.
Kule ncwadi elayibhalela iZEC ngenyanga edluleyo ngalolu daba, lingaba selitholile na impendulo?
Lokhu esaxoxisana leZEC silethemba lokuthi bazakushisisa khonokho ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bangaze bahlukuluzwa ngokuthi abasanelise ukuvota kathi ngoba bengatshengisanga ubufakazi lapho abahlala khona.
Uhulumende yena uthini ludaba eselike laluphatha na idale lephalamende?
uhulumende andivele siyakwazi ukuthi sisebenza nohulumende ngamahlela wezani njalo bona bazele nje abafuna ukuthi abantu babhalise ngoba bona bafuna ukubhalisa babo esebechiya abanye abantu indaba esayicubungula le kese sibona ukuthi amabandla aphikisayo sebeyithethe le ndaba bayihambisa izeki so sesimelele ukuthi izeki zaphuma lo mbono onjani kodwa salokhu sizama ukuthi sixukaxuke ephalamende ukuthi uhulumende akubone ukuqakatheka kokuthi umuntu nxa elesiphupha uqakathekile ukuthi avote hatshi ukuthi uhlala ngani.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomabhalane obona ngokuqoqa kwenhlelo ze-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Unkosikazi Rita Ndlovu yena othi le imizamo kahulumende yokwenqabela uZulu ohlala emadolobheni ukuvota ngoba abanengi besekela amabandla aphikisayo.
Ukuthi umuntu kuthiwe kalethi proof of residence ibusuthi ikungathembeki kohulumende naleyo ngoba abantu abaningi abalazi izindlu uzalethi proof of residence elebizo la elingasilo lakhe kuthiwe futhi uphambanisile and khonokho akwenzayo izekhe ekwenzayo ikwenza emadolobheni kuphela ekwazi ukuthi kulabantu abangavoteli izanu p f emakhaya abantu kuzathiwa usebhuku kabhala incwadi and usebhuku uzayibhala leyo ncwadi abantu bonke baphiwa ama bayirejista ukuvota be-approve ngubani ngosebhuku just because bona ngabantu bezanu p f abaningi abavoteli emakhaya kurongo konke khona lokhu umuntu ungarejista ukuyavota as long as elesithupha seZimbabwe ekhwalifayele 18 years kahambe ayorejista ukuvota.
Kukhona naye liza kwenza Mandlovu njengebandla ukuze lulungisiswe lolu daba.
Udaba vele siphakathi kokulungisisa zonke izinto ezenziwa izekhi. Siyakwazi ukuthi izekhi kayikho independent, izekhi vele ihlala sonke isikhathi isekelana nohulumende. Ubuthosi behulumende bonke benziwa izekhi. Njengebandla namanye amabandla aphikisayo silokhu siyayilwa yona lempi yokuthi umuntu kabe nesithupha sakhe ayirejista ukuvota enesithupha eneminyaka engu-18 ayirejista ukuvota.
Emakhaya khona kungani bungadingakali ubufakazi lobo kumbe ukubuya losobhuku yibo ubufakazi bakhona kwenziwa njani kona?
Bathi yibo ubufakazi bakhona kodwa thina siyakwazi ngaphambilini ukuthi vele osebhuku bayosebenzelana lohulumende bayathinta abantu njengenkomo ukuthi kabame lapha bazababe bebonakele kuvota nakhona lapha ku-registration kuzayenzakala into efana nayo bazathintwa njengenkomo bahle batshelwe lokuthi livotele bani okuyikho okungaqondanga ngoba nxa kuyikuthi emakhaya i-proof of residence ngusebhuku nakhona lapha i-proof of residence kayibe yisithupha ngoba lapha kunabantu abahla edrobheni abantu bayaloja abantu abalazindlu akula muntu ongaba le-proof of residence engalandli kumele uprove ukuthi ulendlu yikho uzavota. So umthetho i-constitution ithi khona yona ithi umuntu ovotayo umuntu ole-18 years ngumuntu orejista ukuvota yikho esikwazi. So lokhu ukuthi sokubuya sokuthiwa woba ne-proof of residence ukuzevota ngokunye okungekho kusisekelo sombuso welizwe.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ku-Life Talk namhla sixoxa ngengwalo ezidingakalayo ukuze umuntu wenelise ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Abenhlanganiso yabelaphi bakwelemelika eLove Without Reason baphakathi kokwethekelela eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe esibhedlela seParirenyatwa eHarare. Kubika uMavis Gama.
Amakhulu abantu iningi labo kungabantwana baze kuzohlolwa ngesonto. Umfundisi Khulumani Mangena ngomunye wabafundisi bebandla le-Revival Ministries International elinxuse abelaphi be-Love Without Reason.
La bantu sazane labanye abafundisi esisebenza labo abase-America. So yibo abasinikeze ama-numbers zabantu laba. So bathe besiza lapha basi-contacta sahlala labo. Sayenza inkulumo zonke ubana singancedisana njani ngento lapha esibuthanele namhlanje. Ngokwaqala ukuthi baze lapha ayikhona eZimbabwe kuphela kodwa e-Africa baqala ukuza la eZimbabwe. So isibusiso esikhulu ukubana thina njengabana singabantu eZimbabwe baqala ukufika la baza kuqonda besiya amanye amazweni amaningi besuka lapha eZimbabwe.
Umangena uthi le ngenye yemisebenzi okumele yenziwe ngabamabandla ezokholo lesiKristu njengalokho okuthiwa ngumbhalo ukutholisa uZulu usizo ngendlela ezehlukeneyo kunkinga abhekane lazo ogoqela ezempila kahle.
Thina siyakholwa lokho ukubana umuntu umnikazi wempilo uJehova uNkulunkulu. Kodwa silapha siyazi ukuthi ukulimala okunye okwenzakalayo ekuzalweni thina siyazi ukuthi incedo siyakwanisa ukuyithola ngapha esibhedlela. But asilahlanga indaba yokukhuleka ezomoya. Sikhuluma nje iviki yona le ephelileyo size lapha esibhedlela saboda sikhuleka kule ndawo ukwenzela ukuthi imimoya ebambe abantwana abancane labadala ukuthi la yisukele. Ukwenzela nama-operations nxa siza kwenzwa uNkulunkulu yabevulile. Silapha sile isitafula engathi i-section esifake khona abafundisi lapha abahleli khona ababekhuleka labantwana bengakayenzwa ama-operations la.
Umnumzana Thawone Itakaruza ngumbalisi esikolo seKuthama College koZimba engomunye wabazali abaphelekezele ingane ukuzadinga usizo phansi kwalolu hlelo. Yena ke uthi indodakazi yakhe uAmanda Takaruza oleminyaka elithumi lasikhombisa wazalwa indebe yaphezulu idabukile.
But the cleft hair lip was repaired when she was 2 years old.
Wahlizwa ngudokotela Muveziwa ukulungisisa lolu dubu ayelalo lokudabuka kwendebe. Kulesi sikhathi isibhedlela seParirenyatwa ngesikhathi saseleminyaka emibili. Owangaphansi wawungazange walungiswa udokotela ethe ungasalungiseke.
Umkhokheli enhlanganisweni ye-Love Without Reason le umnumzana Santosh Matthews uthi wakubona kufanele aphatheke kunhlelo zalolu hlobo ngemva kokuba ehlangane lo dubo lwezempilakahle emulini indodana yakhe uPhilip izelwe ile nduko ezimbalwa ukubalisa ukudabuka kwendebe.
My son was supposed to be born then. He didn't have a stomach when they scanned him before birth.
Indodana yami wakuthiwe uzozalwa engofileyo. Odokotela besithi akala sisu ngesikhathi ehlolwa esasesiswini sikanina. Wayelendebe ezidabukileyo elenkinga eziningi kwezempila kahle. Ubuso bakhe ngasandleni sokudla kungabukekanga kuhle. Enye ingxenye yobuchopho bakhe yayingekho ilezikhala eziningi enhliziyweni yakhe kwaba yisimanga ukusila kwakhe.
Ingcweti kwezempila kahle zithi umsebenzi wokuhlinza lokulungisisa indebe edabukileyo eZimbabwe kule ndleko yamadola asukela kunkulungwane ezintathu $3,000. Babikwa bebaningi abalokhe belindele ukuhlinzwa esibhedlela seParirenyatwa ukulungisisa ukudabuka kwendebe. Abanye sebele minyaka emihlanu lokhe besemzileni ukuba batholiswe lolu sizo eParirenyatwa. Ingcweti kwezempilakahle zibika ukuba umntwana oyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisitshiyagalombili uzalwa edabuke indebe. Lanxa kuyisimo esilungisekayo, udubo yikuba uZulu weZimbabwe emotsha isikhathi esiningi edinga imbangela ngoba abanye bekhola ukuthi yibuthakathi loba imimoya emibi. Iningi labaze ukuzadinga lolu sizo abavele endaweni ezehlukeneyo zelizwe bathi bazwe ngalolu hlelo embikweni abayithunyelwe ngabamankampani abomakhalekhukhwini awe-Econet le-Net1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
ngemva komkhosi wabo wokuqoqa imali yokusiza abantwana abadabuka emulini eziswelayo lentandane emhlubulweni weMathebeleland. Abenhlanganiso yeMopane Foundation International benze uhambo lwabo lomnyaka ukuyakwabela abantwana laba izembatho, amabhuku lokunye endaweni ezehlukeneyo zeMandebeleni. Umqondisi weMopane Foundation unkosikazi Nomsa Negevane oyisizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane uthi isifiso sabo ngesokusabalalisa inhlelo zabo zifinyelele indawo zonke zeZimbabwe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Lise kwaqala ngathi abasozokuhambe kahle, but eventually into zahlangana. Labantwana abangu 35 esibabhadalelayo eMathebeleni South is me. Lezikolo ezingu-3, iNyashongo lapho silabayi-4 khona, iZamanyane sinabangu-8, iLukazi sinabangu-6, then silabanye eMathebeleni North esomakhulile engayi sinabangu-7, eGwayi Primary School eCholojo sinabangu-6, then eMidlands sineshurugu sinabangu-4. Sikwanisa ukubabhadalela for umnyaka wonke, sakwanisa ukubathengela ama-inform wonke umnyaka wonke for this year, sakwanisa ukubathengela izicathulo wonke, sakwanisa ukubathengela amasokisi amapheya ngathuthu kwezindawo bathole mo.
Kodwa lapho waqala ukusungula uhlelo lolu lokuqoqa imali, belikhangelele ukusiza abasakhulayo bangaki?
Asinayi number okwakhathesi, ngoba abantu abethu esibathathayo asibathathu sibabhadalela umnyaka wodwa, sibayekele next year sidinga abanye. Into esifisayo ukuthi sibabhadalele this year, la next year baze bayefika lapha abafika khona nawe ephumelele esifundweni zakho.
Ngiyazi ukuthi ngomhlaka 4 kalwezi kulomnyaka ukhangelele ukusungula umunye uhlelo wokuqoqa imali yokusiza abasakhulayo. Ungangitshela ngamafishane ngalolu hlelo?
Iminyaka yonke sizama ukufundraiser, senzela siyabe sifundraisela for next year. So mhlaka 4 November siyabe senza same thing, siyabe seSheffield e-Double Tree Hilton Hotel. Sizama khona ukuthi sibe sifundraise imali ya next year inhlelo zathi ukuthi sikwanise ukubhadala i-fees like khona lokho esikwenzile every year. Okwamanje asilamuntu obhadalala i-team yethu yonke ngama-volunteers, lami nje ngiyi-volunteer kula mali engiyitholayo. Nansi eZimbabwe ngiyasibhadalela ama-fees and everything. Sithandazela ukuzithola imali ekwanileyo nale abantwana bona baba.
Ngaphandle kokuthola imali njengenhlanganiso likhangelele ukudinga usizo olunjani?
Kuyadiphenda ukuthi umuntu ungathi soziningi umuntu angasiza ngazo. Ekucanga ukuthi nangabe umuntu efuna ukusiza into eqala ukuthi athintane anthinde inamba mu 0745028 7082.
Lo nkosikazi Nomsane Kevane ongumkhokheli wenhlanganiso yeMopane Foundation International obekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseNgilandi. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders likutshaye indiva ukungezwana okudale ukumiswa umsebenzi komsekeli kamqeqeshi uAmini Somapiri kanye lomqeqeshi wabonozinti uCosmas Zulu lanqoba elewange nge-3-0 ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Sibe lempumela enhle isenzo somqeqeqi weqembu leHighlanders uErol Akbay ukubadlalisa abadlali abasakhulayo aphumuze iningi labadlali abajwayele ukudlala njengoba leli qembu lithole yonke imiklomelo ngesonto. UAkbay uthi lokhu kwenze ngoba esenanzelele ukuba nxa iqembu lakhe lidlala la maqembu aqhuba nzima kusigaba seCastle Premier Soccer League abadlali bakhe balokudelela, yikho esesipha ithuba labo abasakhulayo. Ngesonto Akbay ephathiswa ngumelusi Sibanda ngemva kokuba iqembu leHighlanders limise umsebenzi abasekeli bakhe uAmin Somapiri kanye loCosmas Zulu bona abetheswa icala lokungaziphathi kuhle. UZulu ubize umhlangano lentatheli zemidlalo ngesonto ekuseni lapho athe yena ufela ukuba ngumuntu ofuna izinto zihambe ngendlela eqondileyo sonke isikhathi, kodwa kungcono afele iqiniso njalo akasoze athule kusonakala kuqembu leBhoso.
Khathesa bengakhulumi njengo ucoach weHighlanders, sengikhuluma ngiyi-life member e-team le. Lami angifuni ukubona ngizo abazukulu wami bazofika kungasela Highlanders ngoba kulabantu abayenze into zingalunganga. Yikho ngilibize lapho ngizolitshela le-suspension le ukuthi ngisuspendelwa ngoba ngikhuluma ukuthi why benga discipline umfana lo
uZulu lo somaphiri bamiswe ngemva kokuba kube lezihlakalo ezimbalwa bejingelana kakubi phambi kwabadlali beqembu la Islanders. Kusenjalo impumela yemidlalo edlalwe ngempela viki kusigaba se-PSL ichiye kulamaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane le miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Njalo lawa maqembu ngabalisaya ele Black Rhinos lona elihlezi esiqongweni, elengeze Platinum Stars elikwindawo yesibili kanye lele Chicken Inn elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu la Islanders lihlezi endaweni yesine lile miklomelo engamashumi amabili lane, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Haumein. Endaweni yesithupha kule qembu le-Dynamos lona elilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa ile FC Platinum kanye lele ZPC Kariba. Omathathu ele miklomelo engamashumi amane lantathu, kodwa ele dimbari lakho ukukhuphuka liye phezulu ngoba umdlalo walo eliwudlale leqembu le-Chapungu awusafikanga emaphethelweni ngemva kokuba sekuwe igedi enkundleni ye-Ascot. Abafana bedimbari bebekhokhela ngefuko kanyanga ngesikhathi umdlalo umiswa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ke inkoma imnandi sifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele itshengise amabandla onke ezombusazwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho. Abanengi bathi umnumzana Comrade Chinks kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele okwalamhlanje, mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, muri yeZimbabwe.